Iya, kubonakala kufanele ukuthi kube yikuthina nje kuphela. Kangiboni ukuthi bebathathi nje bangavumelana ukuganga lokho esikujwayeleyo. Kodwa-ke kuyethusa ebantwini beZimbabwe ngawusiza ukuthi isisekelo sombuso sibuye ebantwini singadini, singahlambulukanga, sithi siyahlanjululwa ngemva ngale. Ngolimi lomthetho lobo ukhipha u-izwi kwaku-endi, lobo ukhipha u-endi kwaku-bhathi kuthiwa yi-amendment. Ngezinye indlela ungathi wona ba-amenda into isivela ebantwini, ngezinye indlela sebeyiguqula ezasayinwa ngupresidenti, ezadlula ephalamende yabe ingaseyiyo le yavunywa ngabantu.
Ye manje okuthi yena uZulu ubephiwe ithuba lokubana akhangele kusiyafika amalanga angu-30, kutsho ukuthi kungahambelana na lalokhu okukhulunywayo?
Hayi, lokho ngumthetho welizwe, uvele umile ukuthi ngangabe kule constitutional, kuthiwa i-constitutional bill eyabe izadlula ephalamende ilinde ukuthi iguqulwe isisekelo sombuso, kumele ihlale amalanga angu-30. Yindlela umthetho welizwe ome ngakhona ekanjalo. Kakulani lokuthi kwakubhaleke kahle loba kwakungabhalekanga kahle. Kuyikuthi isisekelo sombuso uma siguqulwa kumele abantu basuthiseke ngenjongo lalokho okufanele kwenziwe. Base besitsho kwephalamende ukuthi kasisuthiseke. Isisekelo sombuso sicabanga ukuthi iphalamende yindawo or ibhodi ekwazi ukulandela imibono yabantu ukuthi lokho abazabe bekutsho kube sekusenziwa kuguqulwe ngendlela thize. Kodwa hhayi, kakuhlangani lalokho esikhuluma ngakho, ngoba abantu vele azange bayibala phela le-constitution abaningi bangikhona. Inguquko ziyabe zikhona kukhitshelwa bo-endi yabobhadi, akula muntu ozabona ukuthi kwakhitshwa ngaphi. Ngaphandle kokuthi zisithele ukuthi hayi, lapha siguquye, lapha siguquye, bangazithulela. Awungeke ubali ubone ukuthi lapho baguqulile vele.